Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-14 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, obemiswe ukuncintisa kukhetho lukamongameli elilunga elizimeleyo umnumzana Xavier Kasukwere uqhubeka ngumkhankaso wakhe ngoba ephikise lesi sinqumo emthethwandaba.
Ma ungakhangela uKasukwere, into eyethusa umnangakho kakhulu ukuthi ama-structures e-ZANU-PF ahamba loKasukwere.
Ivandla lesisi lithi alizihluphi ngokwalelwa ukuncintisa kukhetho okwenziwe umnumzana Xavier Kasukwere ngoba kuyindaba yomndeni.
Sinabe bandla le-CCC siyakhangela sicubungule, kodwa sikubone phambilini ukuthi yona into yokubindana kwabo kungagcina kuveza ukuthi izano linyamazane njani.
Intengo yempahla, ukudla lokunye iqhubeka ikhuphuka lanxa isisindo sedola leZimbabwe singani siyaqina singasawi ngesiqubu ebesihamba ngaso ensukwini ezidluleyo.
Kulusizo ngoba lohulumende laye kwenze ngani konke lokhu kakubone ngithi sesisebenzela izisa futhi le mali yakhona ayikwane vele konke okuqakathekileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba isiphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Obemiswe ukuncintisa kukhetho lukamongameli elilunga elizimeleyo umnumzana Xavier Kasukwere uqhubeka umkhankaso wakhe ngoba ephikise lesi sinqumo emthethwandaba. Lamuhla uKasukwere ukhangelelwe ukwenza umhlangano lentathele zindaba eJohannesburg kwele South Africa. Omunye wemibuzo ekhangelelwe ukubuzwa uKasukwere zintathele zindaba ngokuthi uzahamba nini eZimbabwe ayekhankasela ukhetho. Lo ngumbuzo obuzwe njalo omunye wabasekela uKasukwere umnumzana Ntokozo Msipha nguntungameli inkomo weStudio 7.
Ngingakunika i-example eBaba Nkomo 1979 Zorewa president Robert Mugabe in Mozambique. Look at that historical case ukuthi uMugabe wangena eZimbabwe usele isikhathi esinganani kodwa wayiwini election. If I am just to refer you to that one case ukuthi election is about ama supporters akho phansi and how organized ayo people down there. Ma ungakhangela uKasukwere, into eyethusa umnangakho kakhulu ukuthi ama structures eZANU-PF ahamba loKasukwere. Ama structures ayiwo okumele ukuthi ngavo azovotela umnangakho. Yo ama structures akampenela uKasukwere phansi kuground kuma village, kuma cell, kuma district ezindlini zabo sabhuku zabo chief. Yikho lapha i-message kaKasukwere echunyelwa khona, which takes us back to 1979 ukuthi izano ngo-1979 yayikhampena njani ngesikhathi sikamzorewa. Umzorewa ekhampena ngama-helicopter, ekhampena ngamabhasi. Ababekhona bayakhumbula ukuthi umzorewa ethatha ama-helicopter esiye emakhaya, i-helicopter siyajikiza inkwe emakhaya. Umgabe esemozambique kodwa wangena umgabe kusele 4 weeks. March wayiwin election with majority. I-election iwinwa ngokuthi ngobani abakhampena bangaki ama-supporters akho ku-ground. So u-ground phansi iyakushisa i-ground. Yikho abantu omnangagwa labonge abangani bakhe sebesiyayilwisa at court level ngoba phansi ku-ground sebebonele ukuthi akula success phansi ku-ground. Ungakhumbula recently about 3-4 weeks ago bake bazama i-demonstration against Kasukwere eMount Darwin. But that particular demonstration, I zange ibanike abafisa ukuachieve. okwananzelelekayo ngedemonstration analana ukuthi hayi phela lujaha abantu bayamfuna kule ndawo.
Lo ke ngumnumzana Ntokozo Msipha ongomunye waba kumkhankaso kamnumzana Xavier Kasukwere yena oncintisa kukhetho lukamongameli ezimele. Untungameli uphinde waxoxa locubungula izombusazwe uDr. Shepherd Mpofu.
Mina ngokubona kwami uKasukwere singathi ngumuntu lo wabathi party spoiler. Inde uyabe ezospoiler iparty yezanu PF ngoba engubonayo mina ukuthi uKasukwere angeke aba le support edlula yezanu PF o support edlula eCCC ngokubona kwami uKasukwere engagcina eyilokhu aba ukuthi kingmaker kupolitiki ukuthi uzathatha amavotes awezanu PF a reduce ipossible margin yokuwina kwezanu PF loba berika nje the CCC kuze kugcine sokusiba le situation yokuthi sokuzamele basebenze basebenzisana ndawonye. Mina mbona ngani nxa kungaba lokhetho lu free and fair zagcina sekweyinye iGNU lapho kuzabe kulo Kasukwere lo Chamisa kanye lomnankako.
Lo ke ngumnumzana Shepherd Mpofu ocubungula izombusazwe ubexoxa lo ntungameli inkomo Studio 7 ekule South Africa. Kunjalo nje ibandla leCCC lithi alizihluphi ngokwalelwa ukuncintisa kukhetho okwenziwe umnumzana Xavier Kasukwere ngoba kuyindaba yomndeni. Ngesizwe yamazwi kamsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Into embi enzela omunye umuntu lawe ingenziwa kuwe. Lapho sizama ukutshela abantu ukuthi ubaba kaSwele ukunqatshwa kwakhe ukuthi engabi i-presidential candidate kungenziwa njalo kukhanye kusenziwa kwabanye abantu abangasuye kaSukwere. Njalo into ye-G40 versus Locaster into eyazakalayo ukuthi yimpi yomdeni yezanu-PF. Thina bebandla le-CCC siyakhangela sicubungule kodwa sikubone phambilini ukuthi yona into yokubindana kwabo kungagcina kuveza ukuthi izanu inyamazane njani ubudlelwane bayo lamanye amaphathi. Sibona kuhle ukuthi abantu baphiwe ilungelo le-constitutional democracy lapho abantu abavunyelwa ukukhetha lokukhethwa ngabantu. Yikho ke ungabona indlu noma umdeni ibindana bebulalana bebangizikhundla kungaba njani uma sekuvela omunye umuntu ongasuye emdeni. Izanu itshengise emhlophe lapho ukuthi isaba ukuncintisana labanye kayifuni abantu abaningi ukuthi babuye bazencintisa ngoba ayizithembi. Khonokho ukuthi baze bayedinga omunye umuntu wakomangwana ukuthi angulafdale e-High Court ngumuntu ofana nalo Fudu othathwe efakwe esiqongweni ezenze ukuthi ukhwele yedwa. Kanti hayi ufakwe izanu PF. Lafdale Mangwana ngowezanu PF. Kutshengisa ukuthi izanu iyesaba amanye amabandla labantu abaqinileyo ukuthi bazencintisana layo. Yikho libona nsuku zonke lokho eyafakwayo imithetho yezanu yokucindezela. Lokho kwasungulwa i-CCC ayizakilale kahle iyanqatshelwa ukwenza imihlangano iyanqatshelwa ukuhlangana labantu kutshengisa mhlophe ukuthi ngabe bayavunyelwa i-constitution ngabe i-CCC layo sebayibhana ukuthi ingakhontesti. Sesithwele nzima lokho kwaqalisa 2000 ibandla amabandla e-opposition kawaphiwa intshukuntshu efana nayo ngezikhathi zama-election. So kukhutshwa mhlophe ukuthi izanu ayifuni umuntu olabanye abantu onakana okungasokwezanu. Nangu umntanabo, nangu isihlobo sabo uKasukwere namhla sebemvalela ngezizathu ezithile abazigebha lapha nalaphayana. Kodwa siyakwazi ukuthi kulabanye abantu akuthiwa ngobhutsha abahlale eGoli nyaka yonke bakupha presidential ballot abazange vele baziwe uthi ngobani lokuthi bahlala ngapi kodwa sibazi bihlale eGoli kulabantu abaningi abavothayo abahlala emazweni after 15 years bayabuya bazevota abazange vele banqatshelwe yikho lokhu kusitshengisa mhlophe ukuthi ZANU-PF they are scared of any competitive and strong contender bayesaba ukugqukulana labanye abantu bayesaba ukubindana labanye abantu bayesaba amabandla afana ne Triple C bayesaba ubaba advocate Jamisa le labasekeli bakhe yikho libona abantu bayadutshulwa bayabotshwa basemajeli obaba omdoti labo popurai basebenzisa imbhobho ababotshwa kule impunity ngalokho isifundo sesisibona ngalokho abakwenzisa isikaswele ikuthi izano ifuna ukudeclare one party state.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Intengo yempahla ukudla lokunye iqhubeka ikhuphuka lanxa isisindo sedola leZimbabwe singani siyaqina. Singasawi ngesiqubu ebesihamba ngaso insukwini ezedluleyo nxa liqathaniswa lelemelika emkambo webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe. Okuningi asikuzweni kubathabile masuku.
Osomabhizimusi lezitolo ezinkulu lezincane lokhu behlela intengo belandela umkambo wabosiphatheleni. Unkosikazi Thobekile Bebe umthengi ufakaza ukuba intengo yempahla ayehlanga laloba isilinganiso sokuthenga idola lemelika ngemali yakuleli sehlile emkambo wemali kahulumende.
Irethi iyehlile sibile ezitolo kodwa okusixakayo ukuthi ama-prices lokhu ekhuphukile ngebond futhi indaba le yama-exchange rates ihlukuluza thina abathengi. Ukakathese sibona ukuthi ama-businesses sethatha i-advantage ngokuthi bona ba-price nge-black market rate baphinde bayethenga bona i-US dollar kuhulumende nge-price yabi iphansi. Kulusizo ngoba lo hulumende layo kwenze ngani konke lokhu kakubona ngithi sesisebenzela izisa futhi le mali yakhona ayikwani vele konke okuqakathekileyo.
Umqondisi wenhlanganiso ebona amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Effort Ncube uthi ukungathenjwa kwamandla e-dollar leZimbabwe yikho okwenza intengo zihlale ziphezulu.
Ukukhwela kwamandla emali yeZimbabwe nxa kuqathaniswa liyamanye amazwe kakuguquli intengo yezinto ezitolo isalilokhu ifanana lakhathesi kakutshintshanga lutho. Sikubona njalo nje lanxa ngabe kukhwele ifiweli bayakhweza imali yokugada kodwa nxa sekusehla ifiweli kabehlisi ngoba kabathembi bonke nje osomabhizinisi ukuthi imali yeZimbabwe ingaba lamandla okwesikhathi eside. Lokho ke kubathinta ngendlela ebuhlungu kakhulu abathengi.
Kusomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Ronald Gabaza uthi uhlupho yikuthi umuntu wonke elizweni akasalithembi idola leZimbabwe.
Singayiboni itrend yemali leyo ngeke sehlise amaprice. Okumqoka yikuthi yikuba le-confidence ku-currency yakithi. Okwakhathesi iqiniso yikuthi imali leyi asithembi njalo lo hulumende ulakho ukuvuka eguqulile imithetho. Yikho nje amaprice angasuke ehle nge-RTGS.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology uthi ukungehli kwentengo kwenziwa ukuthi abathengisayo bathola imali yabo emkambo omnyama.
Kulesikunanzelelayo siyabona ukuthi intengo yempahla ayikayehli. Lokhu kuveza ukubana abaningi laba abangabe bethengisa abayitholi emkambeni osemthethweni imali yabo, bayithola emkambeni ongekho emthethweni esingathi i-black market. Njalo ukuqina kwemali yakithi ngabe kuveza ukubana imali yakithi ayisatholakali lula. Ngakho abantu besaba ukuthi bahle baqala ukusebenzisa intengo le ekahulumeni ngoba bona imali yabo vele bayithola emkambeni ongekho emthethweni. Lokhu yikho lokhu kusenza sibone intengo yempahla ingayehli emavinkilini.
Ngempela viki umongameli emasonto ndambuzo mnangako. Uxwayise osomabhizimusi kakhulu abadabuka kwele India ukuba bacheyane lo mkhuba wokuthenga impahla eziningi ukuze kubonakale angani impahla lezi ziyasilela emkambo. Ukuthi lapho sebezithengisa zifakwe intengo ekhuphukileyo. Wengeze ethi osomabhizimusi abavela kwamanye amazwe bengaqhubeka bethenga impahla ngobuningi kuzamele babuyele kibo ngoba uhulumende wakhe engeke bavumela ukuba ibhizimusi iqhutshwe ngalolo hlobo. Umongameli uthi ngemva kokufaka usuku lokhetho izitha zikahulumende zahlela ukuphazamisa umnotho welizwe ngokukhweza intengo yempahla. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi isiphathamandla lasenkampani ye-eCreator uJoao Jiatong wanyamalala lemali yabantu edlula isigidi esisodwa i-$1 million obotshiwe izolo. Iphephandaba lobulembu lezimlife.com lilodaba lokuthi kulojaha osakhulayo obhubhe ngenxa yokutshazwa ngumqando edolobheni leGweru. Unkosi yazincube ubikwa ube lomkhuhlane wengqondo ube leminyaka elithumi lasithupha. Okwamanje sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani ngufeli qinisa lokhuluma wasejabhiwa elupane ekani. Uyabona izani ishaya phambili ishaya emuva. Uyabona kunje nje eZimbabwe kunama-sanctions kungendaba yayo izano. Izano ihlukumeza abantu amaZimbabweni ifuna ukuthi wona la ama-sanctions engaphumi ibe lonke ivika ngamanye ama-opposition party. Tama opposition party yiwo abaletha ama-sanctions kona kuyiyo. Iyo izano eletha ama-sanctions. Mangabe lo ubaba lo abathi uNkwasukwere lo imvalela isithizini eZimbabwe egcwele imvalelelani ukuthi yena acosted uba yipresident imvalelelani njalo nama opposition abo CCC nabo bani bani iyabavala kuma campaign abo ibavalelani izano. Angithi yikho lokho okuletha ama sanctions okwenziwa izano ukuthi ama sanctions engaphumi bese iqada ikhale ithi amasanctions alethwa yilabo abantu ama opposition party babafuna ukuletha abafuna ukungenisa abelungu babafuna ukubuswa ngabelungu kodwa khona kuyibo ababezazi ukuthi banecala elikhulu abalezayo ukuthi la lelo cala ngokuthi mabe ngavumela ukuthi umthetho usebenze njengomthetho bona bazophuma embusweni mabe ngayeke thisa besebenzise izinto zonke ngomthetho bayabona ukuthi bazophuma embusweni njalo bayabona ukuthi bazoluza yikho that's why faka into tuzalo umthetho ozima ohlukumeza abantu baseZimbabwe kwezolithi lawo ma-sanctions beqinya ngawo kungathi kungama-sanctions kungase ma-sanctions kuyiwa ama-sanctions.
Salibonani Studio 7, salibonani lonke balaleli wa Studio 7. Nansenkayi bavithi nsenkayi esenta khonaphana enkayi khonaphana esenta. Nilombuzo mina lapho ngani yanihlukuluza. So kunganithiwa amavota asefikile bathi mhlaka 23 August. Kodwa thina phela upresident wethu uChamisa simbona. Asimboni kithi simzira kubogogo yaRari. Bani bani kati po thina sizambona nini. Sizambona nini kati kithi ngaphe matelele ndozahambela nini. Amavota asefikile phela kuze phela abantu bemboni la bekhulumisa la bekhuluma izikhalazo zabo.
Studio 7 yalubingelela lonke basakaza abaku Studio 7 lonke labasakaza ngesitshona futhi labo yababingelela kakhulu. Into engifuna ukuphawula ngayo lapha yi-one laba abantu abathina besijiye imthakazi nje thina sifuna ukuba izikhothamati zezanupf asifuna izikhothamati ze-CCC. Kambe kawuboni ngani wena okhuluma ngokuthi i-CCC kwathinti ukhuluma nge-CCC sikhuluma ngesisi yakho le lo lawo nokhuluma ngezani ukhuluma ngezani yakho wekele ukuthi khona abantu bemthakazi ngamagwala wena ongasogwala wenzani wenzani wena ongasogwala yikele babe ngamagwala ngoba vikele impilo zabo ngoba basemlonyeni wezilwane njalo futhi into emvuka ukuyikhuza bona labo magalela mafa oyinosigala babekhona kodwa bangaphi namhla hleze eplazini mhamba ngephatapata phansi lawo lokulandelana magalela mafa lokulandelana lento zesitola lani nilokhu lilandelana lento zezizana abangamandebele lizadubeka
salibonani salibonani ekhaya mina ngifuna ukubuza kuthi kahle kahle amapolisa amsebenzi wawo ngokushaya abantu na or ngifuna ukubuza khona lapho ngifuna ukubuza please amapolisa into yayenzayo ayisiright uRaymond Mthethwa wePretoria
ngiweza ngisithi kunomunye lawo bhuda wesithi ye dinabantu yasegoli waye singabe sizovota siyovotela bani ngoba dina bavoteli lababulala ngezi bavotele siyazi abantu benza umonakalo omkhulu kakithi ebantwini bakithi amashona so akekho umuntu ozobuye geza ishona liyeke lini ukudelela lina abantu bakithi ezisetshenziswa ngamashona kodwa lingabona siphumele izweni ngenhloso yokuthi lawo mashona asincindezele asitholi lutho linegazi sicela ukuhlonishwa singamandebele abanye abantu bakithi bayakhala ngalabo ababulaleli bancomayo yona dlamini mdala kodwa olangqono
Studio 7 impingelelo ekuseni kundawo zonke lapho elikhona hayi sihlale sizwa lo baba badingubani wakuthuma lo wezano lo ukhuluma everyday ngama-development ama-development abo wonke ma uthi uyalalela eziHarare Victoria Falls Bedbridge uyabona so kanti waye libala izinto abantu esingaziboniyo lingayenzi nje into ecacayo lisilungisele imigwaqo nje sihamba ngayo nale kumakhaya ethu emathebeleland lieke ukuhlala lisiqambela amanga uyabona sesikhadele ngoba lina alisho bantu abadinga ukuhlonitshwa ngendlela eqambakayo amanga phela lilamanga kakhulu zamani kulahla amanga lizama ukulungisa ngapha emathebeleleni kumbe lani le lingabakhona le maybe I don't know uyabona because likhuluma kakhulu ngemashona le kodwa lihlala kobulawayo yinto emangazayo ukuthi waye lihlala ngaphakithi lina lingalungisi ngaphakithi so into le ayikhanyi lisitshela amanga sokuzonke ekuseni la
ye litsholwa njani kustudio 7 kithi ngizama ukungena noma kungeneka nzima khulume endabeni yamabhasi esanikezwe ubalule bayi-500 ukuthi sabeni siyovota ekhaya uyazi ukuthi lento le yizwi sibuhlungu njalo I'm feeling so disappointed ngabantu bakithi ngoba nini sizama ukuthi sikhulume nabantu bakithi ukuthi asabeni siyorejista ukuvota ngikhumbula mina ngalilangazi ngangena egrupini yelayini ithi ngikhuluma ngayo indaba le yokurejista ukuvota siyisakhamuzi sathi kimi lapha egrupini yelala sifuni iindaba zepolitiki kodwa ukhuluma njalo lo muntu ongaphandle kwelizwe kabona ukuthi ukuba ngaphandle kwake kwelizwe kubangelwa yipolitiki abantu bakithi bayitholile i-opportunity behambe beguqule ilizwe lakibo kodwa soze bekukwanise khonokho ngoba abantu abaningi vele ngabarejistanga ipolitiki vele ngabayibheki abanazeleli ukuthi politiki ye barulayo empilweni ye bakhokhelela ukuthi bephile bevuke bephila kanjani kusasa lokhu kubuhlungu lokho bese litholile impela i-opportunity ukuthi sikhavele siyovota abantu kodwa khangathi sizohamba sibalutshwana abantu abaningi abarejistanga
alawuke bekungamazwi enolina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amalunga ebandla lama-Republicans afuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli abalisa omnumzana Chris Christie lo mnumzana Tim Scott asenelisile ukuthola imali ezabavumela ukuthi baphatheke labanye babo abalichumi lambili kungqoqo mpikiswano ye-debate mhla ka-23 ngenyanga ezayo. Le ngeyakuqala ingqoqo mpikiswano. Kodwa omunye wabo owayengumongameli umnumzana Donald Trump uthi kasoze aphatheke kule debate ngoba uphenyo luveza ukuthi inani labamsekelayo liphezulu kakhulu nxa liqathaniswa lelabanye bakhe. Kodwa ingcwethi yezicubungulo zombusazwe zithi umkhankaso kamnumzana Trump awusoze ube lula ngenxa yamacala awethwesayo ambalwa. Umthethwandaba weMelika usanda ukunquma ukuthi umnumzana Trump ulomlando kucala aletheswa ngowesifazana othi wamdlwengula lanxa lokhu kwenzakala esabusa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoxe lomnumzana Raphael Mthombeni isizalane seZimbabwe esihlala eMelika ngalolu daba.
amacala alawo manengi kakhulu manengi amanye ayengamacala ayengathi kawabonakala kodwa ke kulamacala icala lona leli elokugcina izingwalo incwadi lezi ezimfihlakala i-documents lezi ambona ukuthi laphana kuzamsiza kuhle ngoba aluba ngabe bathi becela ukuthi incwadi lezana kazibuyiselwe ngale amaphepha lana wawabuyisela ngabe kakulacha kodwa wala lawo ale lawo angathi wawafihla ngathi kutheni umbona ngathi kuzamenza kulicala khonoko okwesibili khona lokho yana ukuthi athe ngupresident ahlale abukele iTV abantu bedeliza iWhite House lokho kuthiwa iinteraction kana ngoba yena njengopresident kwakufanele ukuthi apha ama orders ukuthi abantu laba bamiswe ukuthi bangazi bakwenza khona kuyana babekwenza kodwa wabukela wayekela kufanele lo muntu onikelayo njengezinja athi sa izinja zibamba inkomo ekhangele esikhundleni sokuthi akhuze izinja lezi ezibamba inkomo ngoba zizayibulala phela inkomo leya nxa kubuthwa lezinto lezi ezinye azenzayo ukufonela labo abanye ezamuthi ngamavoti ezamukwethusela lo vice president kusiya khona ngale hayi kuzaba licala elizamgombolozela la nxa efuna ukuncintisa kukhetha
sesicubungula labo angancintisana labo umnomzana Trump abebandla lakhe kuma primary elections kumbe abebandla lama Democrats engenelisa ukungena kukhetho ulethuba na lokunqoba
mina mbona ngathi hayi uphumelela kwakhe kuza kuba zima ungangimangalisa kakhulu ukuthi ama Americans amvotele ukuthi abe ngupresident ikakhulu ngemva kokuthi ehlulekile i-term yakhe yesibili abe sezama ukuthi ahluthune umbuso kulabo kulo owayewinile ngoba kwayangisa umhlaba wonke ikakhulu nxa i-America isaziwa njengepolisa le-democracy emhlabeni so kusondela ama-elections azabuya wonke amacala wona la kuzamehlisa ukuthi angeke athole i-majority yama-Americans emvotela ukuthi abuye abe ngu-president njalo
kodwa siyananzelela ukuthi umnumzana Trump ulabanye abasekeli bakhe abakhanya ingani bamlandela lanxa kutheni kambe bona bale ndaba yini lamacala akhe kumbe lokunye okungalunganga abikwa ikwenza
yeah liqiniso lelo ukuthi bakhona sivile abalandeli baka Trump abamlandela lo bakutheni kodwa mina ngokubona kwami ngibona ngathi babona ngathi uTrump uyacindezelwa kumbe umthetho kawusebenzi ngendlela okumele ukuthi usetshenziswe ngayo ngokufana nayo kodwa ke qinisweni ukuthi bangathi baphandlekile ukuthi babone ukuthi kulokungalunganga okwenzakalayo kuzajinge kufanane lanxa kungaze bahlale bemsekela lanxa enzeni okuphambanisekileyo bona bemilaye kodwa abayisibo abayimajority abayibo abaningi abantu bangabantu abalutshwane abasekela uTrump yiko kuzakwenza ukuthi aluze futhi ngokwesibili kumbe ngokwesithathu
allo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubuxoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseDallas eTexas Zinto zami zokujola ingoma isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhla ingoma kaPage. Igama lami nguChris Gande, ngilifisela impela sonto elithukela. Sidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye.